udoko lwezidakamizwa asiyo nto entsha koBulawayo, sike saba lodoko olubhahlileyo kakhulu ikakhulu eNtumbane, siphinde sibe lolunye udoko ikakhulu emalokitshini lawa ngentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalande laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko 60 nxa usegwabalande laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchulo wesidaka. Kodwa-ke ungakunandlela kakhulu laba bantwana abahambe ezikolweni esingathi ngama-school going aids groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzisa izidakamizwa ezigoqela imbanje, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusesa kusiya khonale. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahlile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaKoBulawayo. So-ke esikwenzayo-ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abeyouth abayibo-ke abaqoka imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha banandlele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga-ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sifike sisebenzisana njalo futhi labo lonze indaba ukuthi sipapathe besiveze sobala inhlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa. Loku kukhuthaza bona abazali, ngoba abantwana besikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze la malungu ethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo selithe lwathi chithisa kaKoBulawayo. Njalo-ke sikhuthaza namapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi waba khona, ngoba esijale ukukwenza ukuthi kwakube lama-demonstrations kakhulu ngakhaya eNtumbane, kube lama-demonstrations amaningi, izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikoni alo ezidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa egcekeni, njalo njalo. Kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu, okugcina kufanele izakhamizi zicabange ukuthi mhlawumbe lazo lawo lawa amapholisa lesandla khonapho kusisazenza ukuthi amapholisa apatrola nsuku zonke, kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khonoko kababotshwa, okugcina kufanele ukuthi izakhamizi zinakane ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholokho. Singathi ukuthi wonke, kodwa-ke bakhona, ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of ama-fruits vele abakhona amanye abolileyo. So-ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu, sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona sokuthela bathi chithisaka olwama-drugs, ukwenza ukuthi abantwana bakhule baqeda izikolo, bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusasa eqhakazekileyo.